kuthiwa kuswela amagezi kuleli lizwe. Akula lizwe elingathuthuka lingenamagezi. Asikaze sihlale elizweni elinjalo lapho. Akwazi la ukuthi kusukela uSmith ekhona kuze kwadlula ngesikhathi sawomgaba amagezi ahlale khona. Veli load shed ungabona elizweni senze i-load shed. Kufanele kube into ye-one day, 2 days. Akuthi uzophela umnyaka abantu benithi abajezi kona kunabantu abacabangayo abale ngqondo. Akulungisizele udubo omncane.
Ligcinene njengekomithi yedale lephalamende ukukhulumisana leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba.
Besilabo kukanya labo ababone lutho lokuthi yini okwenziwayo. Bakuqala ngokuthi asilamali, okunye akunidi mali, okunye nje kufuna ukusebenza ingqondo njalo. So besikhulumisana labo kodwa labo balezizathu zabo, but inkalakade yikuthi vele sahlala kakhulu singafaki imali emagetsini. Into zaze zaguga zaze zafika esimeni sokuthi azisalungiseki. Kuyile udiwe singalo.
Abaningi bakhala ngembadalo yamagetsi leyi ukuthi ungathenga kwedlula i-200 units usubhadala imali eningi kakhulu. Njalo laba abalama-fixed meters bathi kungani kuyabaqilibezela.
No, amagetsi ayadura and it's not worth ukuthi ungakhangela indleko kathezi nje abantu abaningi basakwanisa ukufikela amagetsi edorobheni. Sekuyinkuni zodwa. Na ungakhangela ukuthi umuntu wonke engathi ezinkuni. After 2 years kuyabe sekuliganga, sekulidesert lapha eZimbabwe ungasela sihlahla. Ngoba wonke umuntu sesisaba ukuthi ephike ngamagezi. Ukuthi nje uzuze amagezi okulayita nje ngawule ndlu ama-3-4 rooms. Amagezi okulayita kuyabe sekufuna ukuthi ngenyanga ubhadale imali enjenge-300. I-300 almost yipay ka-teacher, iye yi-half se-salary ka-teacher. Ungakhangela ukuthi ungafaka i-half ye-salary yakho emagetsini, uyasala lani, usesilokunye ezinye iy'ndleko ezifuna imali. Akusozeke ivini kubancede bona bezesa ngoba imali le as long as kungamabondi notes lawa ahlalesiwa by-next month yabe sefuna ukuthi be-present futhi ngoba ayisayineki imali. Inkalakade ukuthi vele yonke i-economy yeZimbabwe ilungisiswa.